Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 9 kuLwezi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu namhlanje
sabona ukukhathwa kwefunding kuma programs athila we development Africa awe alokwenza le democracy le leadership improvement.
Vamelele abantu abanenge kubona ukuthi ozangena esikhundleni zikamongameli umnumzana Donald Trump weMelika uza kwenzelani ilizwe leZimbabwe.
Nabanye vezi zazijengelela kushashe nalala ibhabhata la kudala sizifilele ngalo ngobe lesikhiwa leli belikwanisa ngamakhiwa phela abalemali zabo.
Abalimi bathi kabasoze benelisa ukuthenga inhlanyelo ngenxa yentengo ephezulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Vamelele abantu abanengi ukubona ukuthi ozangena esikhundleni sikamongameli umnumzana Donald Trump wele Melika uza kwenzelani ilizwe leZimbabwe. Kulabanye abathi uTrump lakho kwesula izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF labanye. Njalo kulabanye abathi akula nguquko eza kwenziwa nguTrump eZimbabwe. Gazange esule izijeziso ezethwesa inkokheli yebandla leZANU-PF. Kukhangelelwe ukuba uTrump lakho ukuphungula imali ayinika inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza kuzwekazi leAfrika njengalokho akwenza esembusweni. Ukuhlazela lolu daba sixoxe lomnumzana Fortune Mlalazi osekela ibandla lamaDemocrats.
Inkinga esilayo kakhulu eAfrika ukuthi asila kuthungamela ubuqotho emazweni amaningi. Lama processes ethu okuzibusa awahambi kahle. Yebo kambe bayakhala ngama issues anje nge-interference ukuthi amazwe angaphesheya ikakhulukazi le-America liya interfere. Libe selizenza lokho abahlala bekuthi ngu-prefect. Ukungena kwamnumzana uTrump angiboni kungaba le effect kakhulu ngoba ngumuntu esesike sabalaye for iminyaka eyi-4 ngithi term as a president ngesikhathi sakhe there wasn't much in terms of ukuzama ukuqondisa izinto ezithile zona le Africa. In fact sabona ukukhathwa kwefunding kuma programs athila we development Africa awe alokwenza le democracy le leadership improvement. So ngibone ngani sizaqhubeka sisiya kulelo hlelo lokustop ama programs especially ayiqalwe ngama Democrats especially ayiqalwe ngu President Obama in fact. So ngibone ngani kule uncertainty ethile ku sector ye civic society ebithola ifunding from ama American organizations kunye le USAID.
Kwenza sisikhangela kuyo phambili kumele kwenzweni xa ukuthi vele eza kwenza khonoko.
Well, kulutshwalo okungenziwa ngaphandle kwe-lobbying ukuthi i-administration yakhe ikubhekisise isidingo sokuthi kuqhubeke nge-funding, especially kuma-issues e-civic society lawo alokwenza nge-governance ayo azaba affected kakhulukazi. So, well, sithemba ukubana kasoza atshintshe kangako kuma-diplomats abayiwa kade beqhuba lezinhlelo ngaphandle kwalokho ayikho into engenzakala bangathi sebestopa ifunding that's it akula into engenzakala.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi osekela ibandla lama Democrats obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Sixoxe njalo lo mnumzana Greta Sibanda othakazelela ibandla lama Republicans.
Mina ngibona uTrump ngendlela abe kampena ngayo umuntu odingayo kakhulu ukuthi democracy ngabe iyakhula kumazwe wonke ehlokomisa futhi lodaba olokuhloniphana. So inxa sithi ngikhangele engibona sengathi mina angeke avale ifunding efana lale yamaCivil Societies apromota kakhulukazi inkululeko yabantu nxa sithi ngiyamuzwa kuma campaigns akhe ngaphandle kokuthi nxa ezathi esephakathi njengoba nathi esephakathi engatshintsha. Kodwa nxa ngimuzwa mina ngimuzwa engumuntu opromotayo uyakuzwisisa futhi ukuthi iAmerica futhi yiyo okumele ukuthi khona incedisane la lamazwe amaningi okunganithiwa idemokhrasi kayikho khona. Kodwa ufuna ukukwenza lokhu ngenhlonipho enkulu ukuthi lapho efika kuwe ufika kuwe akhulume lawe njengendoda yalapha ekhaya, hhashi ukuthi abe sesithena hhayi mina ngiyisiqwanga yikho lapho ngifuna ukuthi wenze so. So-ke mina nxa esithi ngikhangele nxa engakulanda ngale ndlela akhuluma ngayo ukuthi uzohlonipha abantu, mbona sengathi mina bonke abantu azabalanda ngenhlonipho ngibona sengathi khona kuzokuba le ntuthuko enkulu kakhulu.
Nxa engasakwenzanga khonokho kuye sibanda, nxa engakwenzanga kuyathiwani?
Nxa engasakwenzanga kusho ukuthi sokuyingozi-ke ekuphileni kwabantu ngoba abantu kade bethembele kakhulu kuyona lingqwele. Nxa engasakwenzanga ngaleyo ndlela sithi iAmerica siphila yodwa, kodwa laye kuzampela nzima futhi ukuthi khona iMelika iphile iyodwa ngoba iMelika ngeke iphile iyodwa, kubele ukuthi iphile ilabanye abantu. So nxa engasakwenzanga lokho ayikusho ukuthi iMelika iza kuba lohlupho kakhulu, nomhlaba wonke ube lohlupho kakhulu.
Ye, abanye bayisaba vele ukuthi kubuza qumaquma indlelo kumazigamule sibili kungazali lutho, kodwa ingakwenza sibili khonokho?
Angiboni ngaleyo ndlela, ikakhulukazi abantu abesaba kakhulu yilaba nabantu akade befuna ukuthi iMelika ngabe iyangenela kunhlelo zakwamanye amazwe ingahloniphi. Ye, ingahloniphi. Manje uTrump ubuya ngenhlonipho njalo ubuya ngeqiniso elokuthi hayi Dube into leyi ayilunganga ndoda oyenzayo, kodwa esiza ngenhlonipho. Now ama-organizations amaningi kasebenzi ngokuhlonipha, asebenza ngokudlwangudlwangu ngoba efuna imali kuphela, okuyinto engalunganga kakhulu leyo. Mina sithi ngubhekile kakhulu uTrump ngumbona ezatshintsha kakhulu, ikakhulukazi kulezi nhlanga esezifuna ukusebenza ngokudlwangudlwangu ezifisa ukuthi ngabe lapho ezisebenzela khona akula lokhu zina kula kuthula. Ye, kuza kuba nzima sibili kuzo lezo nhlanganiso, kodwa leziyana inhlanganiso ezihloniphayo ezisebenza kahle, hayi ngibona sengathi mina ngeke amise ukuthi khona izihlanganiso lezi zibe funded.
Umnumzana Greta Sibanda uthakazelela ibandla lama-Republicans eleMelika, ubexoxa elo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7, sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Abantu abanengi abavotele ibandla lama-Democrats eMelika balokhe belesithuli futhi bezibuza ukuthi kuyini okwenze ibandla labo lanqotshwa kakubi kukhetho olwenziwe ngeviki ephelileyo. Obemelele libandla kukhetho lukamongameli unkosikazi Kamala Harris unqotshwe ngumnumzana Donald Trump, yena ozangena esikhundleni ngozibandlela. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo e-Studio 7 uxoxele esizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Tim Moringai.
Ukudliwa kwama-Democrats, I think ube kulama factors amaningi ngoba i-message yabo I think was very good for the population labantu abaningi, but ukuthi ukukhuluma kwabo lokuchasisa kwabo izinto zona lezo I think were lost in the sauce. Ngoba siyakwazi ukuthi ukutshintsha okwayenzwa khona from umnumzana Biden to unkosazakazi Harris, abaningi were not really happy with it within the Democratic Party. So khonoko ngangithiwa kwakula sokufaka ama-group amaningi khonapho, ngoba siyakwazi ukuthi ama-Democrats lawo they have ama-factions, i-progressives, ama-liberals, labanye ama-centrists. So ama-progressives labanye abanye I don't think they were happy ngokufaka unkosazana Harris in the race, ngoba bebefuna ukuthi kube lokuyi-primary nje okungenza ngathiwa kulo khetho veza ukuthi umbani who is the strongest horse to replace unumzana Biden. So khonoko I attribute it as one of the loss making decisions.
Kulabanye abathi ukunqotshwa kuka Kamala Harris kuveza sobala ukuthi elemelika galimfuni umongameli ongumuntu wesifazana. Nanku sesike sabona njalo kunqotshwa unkosikazi Hillary Clinton laye enqotshwa ngoDonald Trump.
Khonopho I don't think that is iqiniso, ngoba mina mbona ngathiwa umama uHarris abantu bebengamazi kakhulu. She was a senator and attorney general eCalifornia, but ukuthi abakwazi nationally akulabantu ababemazi. And why vela from the West Coast abacabanga khona ukuthi they are from the far left of the party. Now to why vela in the Midwest Benny wise abale chance, but I mbona ngathiwa first it's about gender and okunye it's about the region where she came from. Ngathiwa why vela in one of the Midwest or Rust Belt, hayi mina bembona ngathiwa why zaba le chance yokunqoba. Umuntu engimkhakelayo for that situation ngumama uVal Demings, lowana owayengu-impeachment manager for Trump first case.
Kukhetho lukamongameli ngo-2028, ngobani obona behamba phambili abangakhethwa ukuncintisa kulesi sikhundla?
Mbona mina oput Bidichich, oGavin Newsom, omama uVal Demings engimkhulumele earlier, laye umama uHarris uyabe sephendukile, uMichelle Obama, labanye abanjengo-Andy Bashir, uGovernor weKentucky, Governor weNorth Carolina uRoy Cooper. Yeah, ngathiwa ngabaningi embabonayo bengama front runners okwakathesi. So siyabe sesibona lathi ukuthi bazabuya lawapha amacebo to help them increase their chances to be elected. Ngoba sesikwazi ukuthi this is the last time uDonald Trump can run for the presidency. Next time uyabe senika laye omunye ichance yokuthi angene.
Umnumzana Tim Moringai yisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela nampa bafuwe mbula.
Kweze maphandleni. Abalimi eNyamandlovu leCholocho esabelene samathebelele North bathi ibiza imali ephezulu lonyaka inhlanyelo yomumbu, njalo ngabasoze benelisa ukulima kuhle ngenxa yokucaka kwenkomo lamadonki kanye lendlala enkulu ababhekane layo. Ungqwele Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Bayakhala abalimi abathi inhlanyelo kayithengeki lonyaka. Inhlanyelo yomumbu isilinganiso sama-kilograms alichumi ayithengwa phose ngamachumi amathathu amadola eMelika, $27 nyakenye, isibiza amadola ngamachumi amane, $40. Abalimi abaningi bathi kabasoze benelise ukuyithenga ngenxa yokukhuphuka kwentengo yayo lo nyaka. isaka lenhlanyelo yomumbu eliyisilinganiso sama-kilograms angamachumi amabili lanhlanu lithengiswa phose ngekhulu lamadola $99, kuthi eliyisilinganiso sama-kilograms amahlanu lona libiza amadola afika phose amachumi amabili $18. Omunye wabakhala ngentengo ephezulu umnumzana Abraham Dlovu.
Ayikewe ihlalelo iphezulu kakhulu, iyadura. Sikhalo yayelo ukuthi abantu vele bagalile endlaleni, so ukuthi aphinde athi inhlanyelo futhi kuba into enzima kakhulu kumlimi.
Uyakhala lo mnumzana Phathisa Dlamini.
Iyadula, iyasibulala. Asilalo njengoba singasebenzi, so kodwa-ke njengoba sokulinywa so bazakhweza futhi.
Unkosikazi Tryphene Sibanda olima eseCharlotte uthi ikhuphuke kakhulu intengo yenhlanyelo.
Uyabona inhlanyelo into eyenzakalayo ukuthi uyabufuna iningi, so vele nxa ingaba njengayona le kubo 38-39 iyabidura, at least iyehle ngabe kubo 30 ngoba kathesi nxa uyithenga ngale price, which means the next time sasesithengi worse.
Unkosikazi Simiso Ndlovu oweyinsiza Village 1B uthi uzalinda ukuncedwa nguhulumende lonyaka olohlelo lwe-Presidential Agricultural Input Scheme. Isakhamuzi seTsholotsho umnumzana Mthulisi Khuphe uthi kasoze enelise ukuthenga inhlanyelo lonyaka ngoba iyadula.
Into esasihlulayo kakhulukazi njengoba nakube indlala engaka, asazi ukuba imali zakhona zizaneliseka ukuthi sithole leyo nhlanyelo ngentengo yayo ukuthi layo iyabibiza.
Kulabanye abathi bazakuya koBulawayo emkambo weShashi lapho abazathenga khona umumbu wokugayisa bewuhlanyele emasimini. Igogoko lomumbu emkambo lo lithengiswa ngamadola eMelika esijiyangalombili $8. Isakhamuzi seyinsuza unkosikazi nomakhosazana Ncube uthi kungcono bethenge umumbu lo kulokuzama ukudinga imali yokuthenga inhlanyelo ehloliweyo.
Sinabanye vele sizazithengele yakushashi nalala sibili ibhabhahla lakudala siziphilele ngalo ngoba lesikhiwa leli selikwanisa ngamakhiwa phela abale mali zabo. Thina semakhaya salikwanisa. So kuzithengela ibhakede lamkoshashe nhlanganise lenkenya ngizilimele emasini kungcono kakhulu. Hayi kungcono kakhulu inhlanyelo vele asikukwanisa.
Umnumzana Mthokozisi Dlamini ofundisa ezokulima ekolitshini leLupane State University uthi akumangalisi ukukhuphuka kwentengo yenhlanyelo yomumbu lamabele.
Ngani khona inhlanyelo vele iyakhwela ngeminyaka ngeminyaka, kusiya ukuthi abalima inhlanyelo bayilime ngemalini, ngoba kukhuphuka konke ama-fertilizer abawasebenzisayo, lamanzi, cost of amanzi konke lokhuyana.
Abenhlanganiso ezabalimi labo bethuswa ekukhuphuka kwentengo yenhlanyelo lonyaka. Umgcini sihlalo weZimbabwe Farmers Union esabelweni seMathebeleland North umnumzana Busani Khumalo uthi abalimi abaningi kabasoze benelise ukulima ngenxa yentengo yenhlanyelo ephezulu.
Kuzabulala isivuno lanxa abafisa abalimi befisa bethenjiswa ukuthi lezulu lizabo kuna kahle, kodwa abalimi abaningi soze izifiso zabo zaphelele emoyeni ngoba bengalakho kokuhlanyela. All the abantu bazagcina sebesiya ekuthini sibuyele kokwemvelo, sizilimele obhabhadla lethu.
UDlamini uphinde wathi kuzaba nzima kubalimi lonyaka ngoba inkomo ziyacuba ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi okubangelwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Baningi asebekhangelele ukuba bazathola usizo lukahulumende phansi kohlelo lwefumbuza intwasa input scheme lezinye. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingungcwele Dube.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Teresa Dangwa olwela amalungelo abesifazana njalo engumfundisi. Sicubungula ukuthi impumela yokhetho lweMelika ithinta njani abesifazana.
sibonile abantu bevota sibefuna ukuthi uKamala Harris ewine, abanye befuna uTrump awine. But eku uhambisana khonoko ukuvota khonoko abantu bavote kule peace ive la ma results sephumile akula muntu ongene ema street nesiyachaya izinto kumbe besibanga umsindo kumbe bethaya naphandle ama neighbors ami ngabo ba support aba different from me but awukuboni ukuthi asoze sikhulumisane yisekwenzekele sikwenzekele sesikhangela phambili into emfuna ukuthi isizwisise thina especially thina besifazana ukuthi singakhangela ukulwisana kuka Trump lo Kamala Harris sibonile lathi ukuthi how saba encouraged ukuthi how even thina abasifazana lathi kumelanga dim our lights, we should brighten our lights as bright as they can be and go as far as lapho singakwanisi lapho sifuna ukuhamba khona. Singakhangela ukuthi asizobe sivunyelwe lokho sisivunyela lokho yani. Hayi, ukuqhubeka phambili ukuba the best that you can be ukuyavunyelwa and akula nkinga. And ngiyathaba nje ukuthi ngibonile ukuthi even though ikungena umongameli owesifazana kodwa khona phela ku House loku Senate emparlamenti yalapha kule bafazi abakhona labo esiza khangelela labo ukuthi labo bazamelela izinto zabafazi. But one thing that engichazayo lakho ukuthi even though kulaba khona abesifazana abangasoma Republican labo even bonke even abafazi abangama Republican bayabe benikwa labo ithuba ku parliament khonapho bayabe benikwa labo ithuba lokukhuluma ukuthi ukunqaku lama policies akhulunywa ngawo labo ukuthi bezwakale labo bekhuluma bengayisabi ukuthi bengakhuluma into engayisiyo engxenye umongameli uza kuthi hayi bazabe bayanika isikhathi esifanana lesikhathi esinikwa amadoda. Hiyo into ekuthi engichazayo yona leyo ukuthi noma abantu bengachazeki abantu bengacabanga ukuthi ngoba asila umuntu wesifazana at the top kusho ukuthi ilungelo lethu kasoze libonakale, hayi liyasoqiniso lona leli ilungelo lethu lokhu khona. Ngifuna futhi ukuthi ngithi kubanye nga whatever you were doing before ama election nga usenza umsebenzi wakho la yelo, keep doing umsebenzi wakho, always work as unto the Lord, not ukwenzela ukuthi ngoba nga sekungulo umongameli mina sengenza so, nga ngoba owami ukawinanga sengenza so. Hayi, continue being yourself. Abafazi, we have a responsibility in our communities. Kasi yenzeni lokho esimele sikuyenze in our communities. Kungela ndaba lokuthi ngubani ongumongameli. Thina in our own communities singaba umongameli bona aba e community yethu. Kasi ngincedisana nini, kasi supportana nini, and ngiyabonga kakhulu again ngethuba lokukhuluma. Amen.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Teresa Dangwa olwela amalungelo abesifazana njalo engumfundisi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga ngokusipha uhlelo lwabesifazane. Sokuyisikhathi sezomculo kusigaba sabaculi bethu, ake sizwe uNtungameli Nkomo esethulela loludaba.
Ngicelweni ngingolipsi ngidawuka ePlumtree esigabeni sasempoweni eMakulade. Ngiqala umculo last year ukusho ukuthi sengilo mnyaka olezinyanga kule ndima.
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuthenga umculo wami ngitholakala kulezi nombolo 0027 7794 1176. Ilizwe engikilo ngokuhlala ngiseBotswana.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Kubalandeli bami ngithanda ukubonga ukuma lani lapho kunzima khona lalapho kulula khona. Sengani inkosi ngalibusisa, lingadinwa kweli kwenzayo. Ngiyabonga.
Kanike sikhangela ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Bamelele abantu abaningi ukubona ukuthi ozangena esikhundleni sikamongameli umnumzana Donald Trump weMelika uzakwenzelani ilizwe leZimbabwe. Abalimi bathi kabasoze benelise ukuthenga inhlanyelo ngenxa yentengo ephezulu. Oliver Lelisayo, uMudaba Kancube, abangenelisanga ukulalela uhlelo lethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.